Ivinga uthi umnumzana Moyo usesikile ukuba lilunga le Movement for Democratic Change. Ukuthi siyangaphi usaza, hayi sizalithina ngokuya kwesikhathi. Kodwa umeli bekwazi ukuthi hayi asiyi kuzana ukuphimba, asiyi ku-NPM, asiyi kuwomjulu. Kodwa umoyo uzabe lokhu ekuphatheka kwezombangazwe ikakhulu ekhangele isigaba sakithi sasimandebeleni.
Ye, kulabantu abazakhuluma bathi nxa sokunje ungabona indoda zibaleka iyabe sitshaya luvalo sisesaba njalo sincikaza wena ubona ngani abantu abazobetho njalo nxa sokukhangele khona?
Hayi, ukwesaba asingeke sikubale ngoba ungabona umoyo ucine ukuphatheka inhlelo ze-MDC kuze kubuye labo ababizwa kuthiwa ngama-Vanguard iziqhinjwe ezasuka zivela eHarare zizotshaya inkokheli ngapha kobulawayo. So sukela mhla ka-28 July 2017 ulavumo umoyo ubengasaphatheki kundaba ezikhangelane ne-MDC ngoba ubengasakuboni isisusa sokuthi angabe senzani lapho kulokundlakundlaku ukuqiwa okunjalo. Kodwa hhayi okwesaba akesabi, naye akesabi ngoba uzabe lokhu ephatheka enhlelweni zombangazo encedisa isitshaba sasezansi yezimbabwe.
Singathi-ke sizwa abanye besithi uya kubandla likamjulu, kambe asoqiniso khonokho?
Hayi, lawa ngamanga aluhlaza tshoko. Asikaze naye kakazi akhulume naye umjulu ngaphandle kokuthi ngewamcina isikhathi yena esazongispika wedalela ephalamende.
Nxa sesigangela futhi bakhona abanye abathi ngokuya ukuthi uyenzani umoyo ukhanya ngazani-ke khonokho-ke ukuphatheka kwakhe kwezombusazo ngabe sekuphelile?
Hayi, akuphelanga. Ukuphatheka kwezombangazwe lo mbusazwe akusho ukuthi umele uhlale usemabandleni lawa abizwa kuthiwa ngama-national league parties. Kumbe khona esizakwenza okuzancedisa ilizwe lezimbabwe, sizaqhubeka sikuzempolitiki. Kodwa hhayi, singaphandle kwe-ZANU-PF, singaphandle kwe-MDC, singaphandle kwe-NPP, singaphandle kwamanye nje wonke lawa mabandla akhona.
Ye, sizwe abanye njalo bebhala lapha-ke ebulenjini bokuzilibazisa kufacebook besithi babona ngazani umoyo uya kuzanu ngoba wathatha umuntu ongazani ulobudlelwano labantu abaku-ZANU-PF. Hamba ungathini ngakhonokho?
Lokhu ngizakubeka ngesikhiwa mfowethu. We are not going to dignify that nonsense with a response.
Ye, kuphindela ngesintu khonapho-ke.
Lokho mfowethu kungamanga aluhlaza akudingi ukuthi sikunike isisinde ngokuphendula. Kambe bangaki abalezihlobo ezikuzanu, bangaki abalabantwana bakuzanu? Ipolitiki ifana nebhora, uyakhetha i-team ofuna ukuyisekela. Ukuthi ngoba umntwana akudlalela i-Dynamos uzamele wena uyisapote, wena uvele ufuna ukutshintsha yini ndazo? Akukho lokho ngamanga lawo mfowethu.